abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUCO sekushiye abantu abaningi bengelamsebenzi, okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo kunzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo okuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezuco buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzuco udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi. And sinanzela ubana kule curfew futhi, I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sokuzohlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwenkampani yeZUCO.
Ngokuthi into le yokubophana vele kungacabangelani thi. Siyabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama olethi siko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngenxa sokuthiwa Zimbabwe open for business kuZUCO kuphela, so yekudele lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abakuthela bebhuru baba, akuyafiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock somele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamask. Nxa bengena siyabasanitize, kodwa basithwalela ubhulo uzuke nalo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZUCO ayinamabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZUCO yikhampani engelamabhasi aqondanelayo amaningi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZUCO kayisiyo into eqondileyo, njalo asiyo into ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZUCO kangeni kwamanye amalokithi nxa isuka kwamanye amalokithi iqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuthova kasimanga, lokhu esithova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZUCO. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uzulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.